Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 kuNhlolanja 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwavumelana ukuthi ngemva komnyaka engumemza ziyabe sezifuna ukuthi zireplace lezi zimota ngoba indawo esihamba kizona nxa sihambele indawo zethu zindawo ezifuna imota ezicinileyo.
Bayalisola abanengi inyathelo likamongameli Mnangagwa lokuthengela izinduna izimota zohlobo le-Isuzu Double Cab besithi kudlalisa imali ngalesi sikhathi lizwe libhekane lendlala lokukhuphuka kwentengo yempahla.
Kuhlikiza izidlane ezindlela zadlidongeka komakhelwane banayo ilayintambama zazobambeka amakhelwane futhi uncuke ukuthi ayikancuke nakati sikhulume lokhu isayithoba amanxeba khona etheni kwabe komakhelwane endawana layini kudlula idonge ezingu-4 izilwane idonge lomntwana.
Izakhamizi zetsholotsho ezingcelelanele Wange National Park zikhala ezimathonsi ngodubo lokudlelwa izifuyo lezilimo zinyamazana zendle. Amanani ethulwe lohlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amanani ethulwe lohlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe ukwedlula leyo eliyithola nxa lithengisa impahla zalo kwamanye amazwe okubizwa ukuthi yi-trade deficit. Izimstat ithi ngozibandlela iZimbabwe ithengise izinto ezigoqela igolide, igwayi kanye le-nickel ama-exports yathola amadola phezu kwezigidi ezingamakhulu amahlanu $540 million kodwa imali ibikwa incane kulaleyo ethengwe ngayo umumbu, amafutha ezimota, izimota ngokwazo kanye lemichine etshiyeneyo. Ama imports angena ku $692 million lokhu kuchiye ilizwe elisesikhaleni lisilela ngemali edlula izigidi ezilikhulu $152 million kubike inkundla yeNewswire. Kodwa isikhala lesincane kulaleso ebesikhona ngompalakazi nyakenye ebesingena ku $266 million ingcwethi zithi ukungalingani kwemali esetshenziswa iZimbabwe ukuthenga impahla phandle laleyo eyitholayo nxa ithengisa okwayo kwamanye amazwe kuveza sobala ukuthi umnotho waleli awumanga kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uphe izinduna izimota zohlobo lwe-Isuzu Double Cab ezilikhulu. Ayisikho kwakuqala uhulumende kaMnangagwa esipha izinduna imota, njalo uzule enkundleni zokuxhumana eze-X le-Facebook uyalisola leli nyathelo esithi yikudlalisa imali ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lendlala, ukukhuphuka kwentengo yempahla, njalo odokotela abongi labafundisa emakolitshini emfundo yaphezulu befuna ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Umkhokheli wedale lezinduna olwe-Chiefs Council unduna Mtshana Khumalo uthi izimota lezi zathengwa kudala.
Ziqakathekisa izimota lezi ngoba sivele ngemva kweminyaka emihlanu, savumelana ukuthi ngemva kweminyaka emihlanu ziyabe sezifuna ukuthi zireplace lezi zimota ngoba indawo esihamba kizona nxa sihambele indawo zethu zindawo ezifuna imota ezicinileyo. Okwesibili,
ukuthi imoto lezi kazi azukudwa ngakhathesi zafakwa ku-budget eyomnyaka ophelileyo. So bezithuze nje ukubuya kuphela. So asomota ezithakiswe ukuthi imali yakhona ukuthi zithengwe idingwe kathesi ngoba sekuqalisa idlala. Hhayi, ukuthi ndaba nje nxa into ukhashana kiyo uyabungakwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa thina sizibona ziqakathekile ngemsebenzi esiyenzayo kuhambela indawo zethu. Uyabona liyakwazi ukuthi kulezi nsuku imigwaqo lesemakhaya iveleka ihambe ngezimoto. So nalo imoto ama-Isuzu ke zingconywana xa uhamba ngazo endaweni ezingalamgwaqo olungileyo.
Lo ube ngumnumzana Mtshana Khumalo, umkhokheli wedale lezinduna ele-Chiefs Council, exoxa ecingweni le-Studio 7. Sixhume njalo olandela ezombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Asisoli ukuthi izinduna zibe lezimoto, kodwa uhlupho yikuthi uhulumende ufuna ukuthatha izinduna enze angathi uyazithenga ukwenzela ukuthi zenze umsebenzi oyabe ungwezana. Yikho lapho esuka sikhathazeke khona. Izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo kazenziwa. UZulu udla imbuya ngothi kukule ndlala. Uhulumende induna ngabe uyazihlonipha ngabe uthi umhlaba ngwezinduna, naye uhulumende akhokhele izinduna. Hayi ukuthi uhulumende abe mkhulu okudlula izinduna. Uzama ukuthenga izinduna kuyinto esiyibona thina ingaqondanga.
Abanye bathi imota lezi zithengwe ngesikhathi esingayisiso bekhalakhala enkundleni zokuxhumana. Lina likubona njani lokho?
Ezibendlela abantu bayapha ezibendlela. Akalandaba lakho lokho. Kufuneka kuphela into okubonakala ukuthi ingenza ukuthi izanu iwine. Ngoba icala elezinduna zingakuthabela ezinye. Icala lazo yikuthi yize ziphila labantu okufuneka ukuthi kabayevotela izanu. So ke thina izisebenzi similazo sithi izisebenzi kumele zihole ngendlela eqondileyo ukuthi loba kunakekelwa izinduna kodwa kube yinto elebalance. Hayi ukuthi izinduna zenziwe kube ngathi ziyaxexebulwa ebantwini babo. Abantu bazoba balambile zona bese ziphiwa ukudla. Kufune ukuthi abantu baze bagcine sebekhala ngezinduna. Nguhulumende odala uqhekeko esizweni owenza izinto ngendlela enye. Kufana lo muntu maye ngumzali afuna ukunika omunye umntwana izinto ukuze abanye babe sebehawukela lwana sephila. Akulethi ukuthula elizweni okuyizinto okunjenga khona lokho.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ulandela ezombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zetholotsho ezincelelane le-Wange National Park zikhala ezimathonsi kulandela ukudlelwa kwazo izifuyo lezilimo zinyamazana zendle ezibalisa indlovu, izilwane, amakhanka lempisi. Besithi umnyaka lo kuphela sebelahlekelwe zinkomo ezedlula ikhulu labo babhemi, njalo indlovu siyabhidliza emasimini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zeCholocho North esilonkwe sezihlalele evalweni kulandela ukuhlaselwa kwezifuyo zazo zinyamazana zendle esezichabalalise esigabeni kulandela ukuphuma kwazo eWange National Park zizodinga amanzi. Isakhamuzi sesilonkwe line umnumzana Deka Ncube odlelwe obabhemi kwasila oyedwa ukhala ezimathonsi ngokudlelwa izilwane.
Sihlangana lohlupho lezinyamazana ompisi labozilwane vele into esezihlala khona phakathi kwethu.
Umnumzana Thembani Mabaso Mlilo esinye njalo isakhamuzi seCholocho North udlelwe inkomo eziyisithupha ngelanga elilodwa.
Uhlupho vele lona solulesikhathi zibili, kodwa okwalonyaka kungathi kuphambili ngoba izilwane zifike indawo ezingajwayelanga ukuyifika kithi njengakhonapha esilongo. I'm sure sezilabo 10 years zingasakwazi ukufika.
Umnumzana Khumbulani Mlilo wephumula laye ukhala ezimathonsi ngesibaya sembuzi esesivaliwe lokudlelwa amadonki zinyamazana zendle.
Asela mbuzi kahle esigabeni sethu lapha, imadonki kunje inkomo, izilwane lapha vele nsuku sezihlala zikhona ngoba izilwane zibamba le mini, siyakuthathela la welusini.
Umnumzana Elliot Ndlovu uthi sebesele bengabayanga njalo bacela uhulumende abancedise ekubavikeleni kunyamazana zendle.
Thina silezi nyamazana ezidla inkomo ozilwane, sibuye sibe lendlovu, zidla wona amabele esiwalimileyo. Asikhomba sethwa sesendlala sesingabantu abalahliwe sesilamba.
Usobhuku wesilonkwe line umnumzana Dumisani Luphahla uthi sebebikele uhulumende ngalolu dubo.
Kufika izidlane ezindlela zadla idongo yeko makhelwane bonayo ilayini. Ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncukuda ikuncuke. Nakathi sikhulume lokhu isayithoba amanxeba khona. Etheni kwabe komakhelwane endawana layini kudlula idongo ezingu-4 izilwane idongo lomntwana. Yathatha 3 days aphinda futhi idongo lomntwana.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi ugatsha olubona ngenyamazana zendle sokumele luzigole izilwane zivalelwe ngoba ziyagcina sezihlasela abantu ngokuya kwamalanga.
Sinesifiso sokuthi indaba yona leyi abe-National Park bayilungise ukuze zivalelwe zingazi phakathi kwabantu ngoba zizaqala zisadla izifuyo zigcine sezingenela labantu.
Kulandela ukusilela kwamanzi ngesizathu sokungani kuhle kwezulu, inyamazana zendle seziphuma epaka zisiya emakhaya lapho ezifika khona zihlasele izifuyo lokudla emasimini, njalo sezinatha emachibini lapho okunatha khona izakhamuzi. Isikhulumi se-National Parks and Wildlife umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe yi-Studio 7, njalo ubengasaphenduli umakhalekhukhwini wakhe zaze saya emoyeni. Kodwa izakhamizi zithi zikhangelele ukuhlawulwa nguhulumende ngoba lazo zingathatha umthetho ziwufake ezandleni, uhulumende kaphuzi ukuzibopha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeBotswana zikhala ngokugcwala kwabokuza emsebenzini wabonogada kunye labalondoloza ukuthula emicimbini, ikakhulu abavela eZimbabwe leSouth Africa. Zithi abantu laba basebenza okungekho emthethweni okulakho ukubeka umvikela welizwe engozini. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngabonogada ye-Security Association of Botswana, Mnumzana Samuel Kyalotswe, uthi akufanelanga kuqhatshwa abasebenza limsebenzi abavela phandle kwelizwe. Wengeze wathi sebenanzelele ukuthi amankampani amaningi aqhatsha bokuza ukulinda izakhiwo kumbe ukuma emagedini ngesikhathi zomcimbi.
That it is not allowed because that those positions, guarding services,
akuvunyelwa ngoba imisebenzi le ngezizalwana, hathi abantu bokuza. Labantu abeneleyo abangenza lo msebenzi, ngakho asingeke savumela ukuthi kulethwe abantu phandle.
Umnumzana Kyalotswe uthi ukuqhatsha abantu bokuza kuhlangothulo ezomvikela kufaka ilizwe engozini.
What do we do when we first employ a person? He go through steps. One of the steps.
Kumele wenelise ukuthi umthathe isithupha. Njalo wazi ukuthi uvela ngaphi. Njalo kumele abe lencwadi zalapha. Umuntu ongalakho lokhu ingozi.
Kodwa oweZimbabwe okumdlalo wokwakha umzimba ngokuphakamisa insimbi owe-bodybuilding Mnumzana Last Sithole kavumelane lo mnumzana Kyalotswe ikakhulu kudaba lokuqhatshwa kwabalinda imicimbi.
Being a bouncer, it's a job that is
angithole ukuthi kungani sitha kumelanga abasebenze njengamabhawu. Lo ngumsebenzi ophiwamuntu obumbekileyo olezikwanga. Umthetho yakhona siyana kusiya ngomuntu obambe umcimbi.
Inhlanganiso ye-Security Association of Botswana ithi bonke okumele besebenze noma yiwuphi umsebenzi wokulinda izakhiwo kumbe imicimbi kumele babhalise kunhlanganiso yabunjwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Private Security Services Licensing Authority yiyo enika umuntu imvumo yokuthi asebenze njengomlindi wesakhiwo kumbe abe nguye obona ukuthula emcimbini. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mkhululi Moyo uthi abeBotswana yibo abakhetha beZimbabwe ukuthi babe ngabalindi bezakhiwe kumbe emcimbini.
I-association le isingantwa ifuna ukubala ukuvimba njanjani. Kuza kubala ukuqhula samo isambawo, especially xa sikhangela kwezinye izimo ukuthi kuyabe kulezimo ezingantwa zinzima, kwenzima uthole ukuthi hayi lapha kwenzima mhlawumbe kufuna abantu abazimiseleyo. Manje abantu abakithi bazimisele kakhulu emisebenzini yonke.
Ukukhonona kukamnumzana Kyalotswe kuvezwe ukuthi kulabanye ababeke baba kubuthwe emazweni abo Ngakho uhulumende angeke avumele ukuthi kuqhatshwe abantu abangafaka umvikela welizwe engozini. Ngeviki edlule umongameli Mokgweetsi Masisa kwele Botswana kube sidla amalahle emva kokuba amalunga edale lephalamende elizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha hatshi ingwalo zamapassport. AbeZimbabwe bathi bafuqwa isimo esingamanga kuhle somnotho ekhaya ukuthatha noma yiwuphi umsebenzi ongabaphilisa kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi asekela uhlelo lukahulumende olusaqhubeka olokuxazulula udaba lwegugrawundi oluzakhokhelwa izinduna ezigabeni zazo olusolwa ngabanye abangumabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi aluqhutshwa ngemfanelo. Kubikwa kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ngesehlakalo segugrawundi ilizwe lisanda kuthola uzibuse ikakhulu ezigabeni zemathebeleleni le-Midlands uhulumende aze athumele ibutho lakhe le-5th Brigade kulezo ndawo esithi lidinga abahlamuki. Kungxoxompikiswano yokuhlaziya lolu daba silomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu lomnumzana Dube Mkhombwe, ilunga lebandla leZANU-PF belo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Mnumzana Mkhombwe nguye omqalisa siziba.
Ngiyavumelana nohlelo lolo lwegugrawundi ngoba singakhanyela thina sizalwa sisiye esikolo saphela lolotshiwe emabhukwini kukhulunywa ngakho. So kuqakathekile uhulumende okhona namhlanje okwababa 18 nankagoti indaba le ibe ikhulunywe ngakusenza abantu beqhumisana imilota abantu baxolelane siye phambili satshile izwe lethu ngoba izilonda zingakele ukubhobeka kwathi zibhodle izilonda zizazi umazi abazukulu izizukulwane zethu. Siyakwazi ukuthi nxa konakala izinduna zokuba yi-zespot uhlelo lwakukona sine-department ye-reconciliation siloko singiyavumelana lakho.
Mnumzana Ndlovu uyavumelana yini lo mnumzana Mkombo?
Bekumele kwenziwe lokho, siyavuma, siyabonga ukuthi sokwenziwa. Kodwa iphutha elikhona ngelokuthi siyazi sonke ukuthi iminyane ayelaphi imalaria. Siyakwazi sonke ukuthi umthakathi akayelaphi, akusiyo nyanga. Kulethi hamba kweripoti eyaluyenzayo lolu hlelo, uhulumende lo akafuni layo, uthi vele siyazi yantshontshwa. Thina abezaphu abayibo ababehloswe ukubhuqwa sithi uhlelo lolu aluqhutshelwa ukuthi luvale izilonda ezikhulunywa ngubaba uMkombwe. Uhlelo lolu lwenzelwa nje ukuthi bacithe ubufakazi bonke obukhona ukwenzela ukuthi bazigezise bona laba ababulala abantu.
Naso ke indaba mnumzana Mkombo.
Ngesintu sethu singabantu abansundu. Yazi ukuthi umuntu angakunyathela athi sorry. Umoya wakho uba ngcono kodwa isilonda sakho uyela kuphuma igazi. Uhulumende okhona kumele akuphathe kube njalo. Then amachurchi, izinduna kumele zingase kuthiwa kumele kusikambe kumagadari ngoba kumele kukhulunywe indaba lezi. Kumele sihambe siyofaka lapho esibona ukuthi sibona ukuthi kuhambe njalo uhlelo lolo. Siyakwazi ukuthi ukuvuma komuntu omdala akula umuntu omdala ukuthi uyavuma emenyeze so ubaba uNdlovu uyakukhuluma njengobaba olobuhlungu njengami njengomuntu osuke umhlupho lemathekeleleni but okusalayo kumele sibone ukuthi into le iyakhulunywa ngoba indaba yegugrawundi asibe sithi ingakhulunywa 2 months, 2 weeks, it's a process.
Mnumzana Ndlovu, kahle kahle kuyini elikusolayo?
Okwakuqala ubaba uMkombwe lapha uyaveza uku ukuthi umuntu angakukhuba umele athi sorry. Laba abakhuba emathebeleleni, laba abalegazi elithonta izandla zabo, akula lo yedwa oseke waxolisa, abafuni ukuxolisa. Okwesibili, uChief Jarumbira onguye okhokhelele izinduna lezi eziphethe lolu hlelo uphume lapha ensukwini ezidlulileyo esithi ugugrawund le akusiyo genocide, akusombhuqazwe, uthi yena yayiyi-conflict. Bayavula bona amanxeba into efana lombhuqazwe i-genocide. Kule ndlela ama-template amaningi e-South Africa bayenze ethiwa yi-Truth and Reconciliation Commission kwavala amanxeba amaningi ngoba abantu babuya bale ethiwa ngesilungu sincerity. Khathesi Rwanda sekumzekeliso omkhulu e-Africa ngoba abantu bathatha indlela amanyathelo aqondileyo engasiwo akhokhelwa ngabantu abayenza amacala. Awusoze ukuthi umuntu onguye obephethe imikhonto egwaza uyidlo lonyoko kusasa abuye yena athi hayi asikhulumisane, abuye athathe le situlo esemzini wakho lapho agwazela khona uyihlo ahlale phezu kwesitulo nohlale phansi. Akula nto enjalo, uzatshiya lesi silonda sikhona and uzasenza sibe wes kube lama terms of reference lokuthi i-end product izaba yinto enjani. Khathesi akula muntu kuthiwa sambeni emaphandleni siyekhulumisana nje and abantu as I speak bayesaba ukuphuma egcekeni bakhulume okuliqiniso ngoba ihlelo lolu luphethwe nguye uhulumende onguye olecala.
Mnumzana Mkombo,
uhulumende uyatshengisela ukuthi usevumile. Ungabona ucela izinduna abagcibela amasiko ukuthi mina ngiyalala lomfazi womuntu, at least umnikazi womfazi akakwanisa ukuthi athi ihloka kodwa kungaya phansi kwemduna, phansi kwamlisa, phansi kwasabhuku kuba ngcono kungakafika ipolisi.
Ye, khonapho njalo abanye njalo bathi izinduna lezi zisekela uhulumende.
Ya, ngingaqalela zini ngesikhathi kasimisi induna kayibachoyisi kumele isekele uhulumende okukona kodwa okusalayo asibanike umlandi wabo sibone ukuthi ngakusehlula kwehlule kuqalisile ngakuyukuthi kuyasehluleke ababuya bazakuqalisela lapho esishiye khona abanye.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela lingxoxo.
Izinduna lezi siyazicela thina nxa bezalalela kulelo hlelo ukuthi nxa kuzaqhubeka uhlelo lolu bengathengisi abantu babo, abantu abacithekela ligazi, abantu abaleleyo ngabalalanga bakhangele. Induna ezizaqhubeka ngohlelo lolu zenze uhlelo ukuthi ugqitshelwe ubufakazi okubulala abantu, lazo ziyaba legazi. Ama-generation izizukulwane ezilandelayo zizozifaka amacala okusebenza lababulali begcibela ubufakazi. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa endawanye lomnumzana Dube Munkombwe, ilunga lebandla lezano PFF lo Sithandekile Mhlanga oStudio 7. Kwezemelika, iziphathamandla zakwele Israel kunye lezebutho leHamas sezilandule imbiko kamongameli Joe Biden ukuthi kuza kuba lokubeka iphansi izikhali okwesikhatshana ngomvulo ozayo. UBiden uthe ulethemba lokuthi kufika umvulo kuyabe sekulokuvumelana ukuthi kumiswe kancane ukulwisana kwamabutho akwele Israel laweHamas. Kodwa isiphathamandla sakwele Qatar okulilizwe elingumlamlankunzi sitshele intatheli izindaba ukuthi kulokhu okungela kuvumelana kumacele omabili okokuthi ngomvula kuthembisa ukuthi kuzakuba sekulokuvumelana. Ukuhlaziyelwa ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ucubungulezo ombusazi womnumzana Zenzo Nkomo.
Okwenza bebe mancikancika yikuthi kukhulunywe ngumuntu ovele laye ethatha isayidi kule ngxabano eqhubeka laphana ePalestine ne-Israel. Ngoba i-America sizabuyela emuva kancane ku-United Nations ayikaze ivume ukuthi i-Israel i-wrong ngaso sonke isikhathi iyilona lizwe eyeme ngayo. Kukhona lonke uchuku Israel elwenza kumaPalestinian. Ukuthi ke kukhulume yona mhlawumbe bengavumelana ne-Israel kodwa ke iHamas konke okukhulunywa e-America ayisoze ibulale layisoze kwethembe yileso sizathu. Kodwa ke futhi i-Israel nayo siyibona ingakakulungeli ngoba okunye osokumele siqale ukuthi sikubheke ngaphakathi kwe-Israel yikuthi sekukhona umvukela omkhulu kakhulu osukhomba ekuthenini iqembu elibusayo eliphethwe uBenjamin Netanyahu. Abantu sebefuna nje ukuthi ngabe lishiya phansi, ngabe kubizwa ukhetho olukhanyayo ukuthi lolokhetho kungenzeka ukuthi bengabe besalunqoba.
Manje nxa ukhangela ubona ngani bagcina bevumelana yini ukuthi kufakwe phansi izikhali okwesikhatshana?
Impi yonke Babu Gandhi ayikaze iphele kuliwa. Impi yonke ukuphela kwayo noma ngabe kade kuliwa kangakanani na kuyahanjwa kuyoxoxiswana. Ekugcineni lokho siza kubona kwenzeka. Kodwa ngaphambi kokubana kwenzeke kuba nezinto eziningi laba baxabeneyo abathanda ukuzibhekisisa, ngoba uma sekusiwa xoxiswana akekho ofuna ukuthi abonakale engasuye umanqoba. Wonke umuntu empini ufuna ukuthi ekupheleni kwempi abe ebukeka enqobile noma ezuzile lokhu okuyikhona okumenze kwaze kwathathelwana izikhali kwaliwa.
Umnumzana Zenzo Nkomo ucubungeleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu lina balaleli beStudio 7.
Studio 7, siyabingelela zonke indawo Studio 7. Qhubekani uphume endaweni eselubhani, niyabingelela konke Studio 7, lonke Studio 7 yabingelela. Siyabonga.
Amatshona ma-Studio 7 linjani lonke ngezindawo. Hayi, siyabona ukuthi sokunama-changes lapha ku-Studio 7. Sikhathazeke kakhulu ngama-changes akhona kulo Studio 7, ngoba imbono yethu ayisani kwasikhathi esifana nele njengasemuva. Sokunciphe kakhulu isikhathi seni ma-Studio 7, sinciphise kakhulu ukuthi thina singabalandeli baka-Studio 7, abalandeli belizwe, sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngemibono yethu esinayo. Kuhle kakhulu ukuthi sililungisela ngemibono ethile, ngoba wena Studio 7 kungwena osihlanganisayo sonke sisizwe salapho jikelele, noma ukuphi America, ukuphi South, nakuphi nakuphi, sikwazi ukuthi sihlanganise imbono yethu silungise, ngoba udaba esinalo yokulungisa ilizwe lakithi. Yikhona ukuqakatheka kwa-Studio 7, ukwazi ukuthi asihlanganise sibonisane ngembono yethu ukuthi ilizwe lethu sizolungisa kanjani, yini okudingekayo ukuthi sikwenze singabantu bakuleli lizwe. So mase linciphise isikhathi kakhulu ma-Studio 7, singazi njengoba siyezwa ukuthi imithetho ka-government ivalela ama-journalist ngaphandle, mhlawumbe nani sebafike yele khona ngapho ku-Studio 7 bathi linciphise isikhathi sembono yabantu. Sesiyacabangela nje, kodwa sazi ukuthi ngabe kuliqiniso naso. Siyacela isikhathi esilingene, noma ningasinikeza nje 10 minutes kuphela, kuzobe sokukhuluma abantu more than 7-8 abantu. Siyacela sibuyele isikhathi sethu, siyasidinga ma-Studio 7.
Studio 7 njani? Hayi, katshelwe nje ukuthi ulamanga mnangagwa, unamanga. Atshelwe nje ukuthi unamanga impela nje ukuthi iZimbabwe inakekela abantu. Lo muntu le kumele ahambe kubo lo. Ngicela i-audio yami kibalwe bakithi. Litshelo leli Zambia ukuthi uyisho wadiphotwa eZambia kibo, wena uhamba nini? Kambe kubo lo muntu lo. Mthwakazi lapho khona, vuka Mthwakazi, vuka sixoshweni eZambia leli libuyele kibo. Mthwakazi omuhle, vukani bathwakazi. Nalo mbuluzayo naye ethi Mthwakazi kwini khonoko, siyabeza abanye bakhuluma ethi Mthwakazi kwini khonoko. Yena uyini ngobe ngumthwakazi? Support into yamashona. Please, phumane dotini, lize ngakini libumbokweni. Lahlala kunjelwe izinto. Wonke umuntu ofuna ukuinvesta uze emathebeleleni, ofuna isonto uze emathebeleleni, ufuna uvotele uze emathebeleleni, vukani manje, vusana amakhanda.
Studio 7, siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka. Kodwa ke sithi indaba zenu bezihlabo sazimnandi kakhulu uma sibambisene sonke. Sizwa abantu bephawula ngapha nangapha amazwe wonke komhlaba okulama Zimbabwe khona ahluphekile, ahlukunyezwe izandla. So khona kobe kusiza kakhulu isikhiphe le mibono engathi the ukuthi ucitsha sikwazi ukuthi sincedisane singamaZimbabwe. Sicela isikhathi sokuphawula abantu bephawula behlaziya sibe siningi nyanyana, lisingani liyasengezelela kancane. Kumbe lisiphisele amanye amalanga umbe amathathu ngeviki, sikwazi ukuthi lali sikwazi ukuthi siphawuleni sonke sibaningi. Siyabonga kakhulu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. ku-Live Talk lingakhohlwa ohlelo olulandelayo lapho esikhangela ukuhlukunyezwa kwabesifazane emulini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje oluvalelisayo ngudabo kancube. Sithi lilale.